abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngoJanuary 1, 2019 ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengachongo ukuthi abantu kaba yenze udlame babethe abantu kaba tshengisele ngokuthula kodwa ke okwenzakalayo ukuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko balandeli bakhona labo bantu abahamba batshengisela benza inkalakatha yodlame kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lanamhlanje lokhe engakabi khona lawo mashopa abantu babetshengisela bechisa entumbane yatsha ngiyibukele icomplex complex leyana ayilani lomnangagwa yayengelani lokuthi iZimbabwe iPetro umnangagwa ukhweze iPetro icomplex leyana abanikazi bayo ngiyabazi ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza icooperative yabo baodube labo Kampala and company kodwa kuze kube namhlanje icomplex leyana yatsha kayilungiseki insurance la ithi yona ngeke yalungisa ayisiyo wodwa manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula kodwa ke ngicabanga ukuthi abainkintilongo icabanga ikhayinanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe yebo kambe yena ngabe ekhulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo abantu batshelwa zimota kwaba nodlakelo olukhulu kakhulu ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izekhi iyariga so kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonoko bese siphinda ke ngithi mina yebo kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo asihambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthi akhuzwe kumbe aphiwe i-community service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha imeseji yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesijezu sakhona sibe sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyo kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubotshwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo osolayo asilandaba lokuthi ngubani abaningi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zilemthelela bani lomphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguquzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaladeni batshengisele yebo kambe bazakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma-guarantees okuthi nxa sebengenile esitaladeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefikela phana umbiko wami usuzahayijekhwa izigangi lezikliwi inswelaboya lemgulukudu besekusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguquzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si-expressa si-expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u-section 59 ukhuluma ngokuthi yena omunye lomunye ulelungelo lokutshengisela kanti i-section elandelayo i-section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lalabo abangafuni ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawa kumele siwabhalansise lento kuthiwa ama-rights ahamba lento kuthiwa ngama-responsibility